izali kona iningi kakhulu futhi la kwesukuzamayo lo hulumende la usiphathisile anti uyabona izulu lakade silingathi lithi gqaqa ende isizini esiyakiyo izifuyo lazo ziyaphangisa kakhulu ukuthi zingene ku drought but at least sokungathi izulu lingathi lithi gqaqa liyazama lo hulumende la uzamile ukuthi asinike inhlanyelo ekhona we are still trying to plead with them lama partners awo usually siyaba lama NGOs partnerayo in times like this but we hope ukuthi kuzaluka yeye kukhona imizamo ebakhona lapha lalapho but ayeneli ngesikeli sendlala esilaso
siyabona njalo ukuthi njengenduna ususungule inhlelo zokuthuthukisa abantu esabelweni sakho zingaletha ububelo yini kusasa ukuthi abantu benelise ukuziphandela
sizama ukuthi senze njalo ukuthi sibe lendlela zokuthi abantu bekwazi ukuthi bezimele bebe lama skills ezandla ukuthi bekwanisa kube le economy nje thole information belime ngendlela ngoba indlela ziyajinja kade njengoba sibona umkhathi uyajinja
ungasichasisela ukuthi kahle kahle yiziphi lezinhlelo
project yethu esiyenza i-multi-purpose wall i-multi-purpose complex izabe igoqela kuyabe kule siphala senkosi kuyabe kule computer lab kuyabe kulama office awe-traditional leadership and then kube le hall le eyabe ikhona yikho sebenzela khona ama-vocational trainings ethu i-community yethu is largely abantu who migrate to South Africa sikhayela ama-youth ikakhulu ukuthi bekwanise ukuthi bebe le skill sokuthi noma usiye South Africa ube umuntu okwaziyo ukubazi ube ngumuntu okwaziyo uplumbing or ube ngumuntu okwaziyo amagetsi lezisuku sokudumisola into ezifana nalezo laba abasalayo bazasincedisa njengesigaba njengoba ngikhulumele ukuthi sifuna ukuthi sizibambele kakhulu into eziningi bazasincedisa kakhulu ukuthi since basebe-capacitated sebele skill leso ama-development efforts yethu asoze need ukuthi si-outsource from outside but sibe le skill base yethu esilayo in the locality of the community
njengoba ukhuluma ngesiphala senkosi sabona njalo inhlelo zentuthuko ezasungulwa ngu-chief dakamela wenkayi ungathi lazo zakunika inkuthazo yokuthi uqhube ezakho esingathi yi-inspiration ngesingisi
kwanginika umdlandla kakhulu ngoba ngithe ngikhangela kakhulu ngabona ukuthi i-issue le eyesiphala senkosi ibisiyinto esikhona theoretically kodwa ingasekho practically so ngathi ngihamba khona ngale ngabona ukuthi hawu kanti into le yasebenza sibili yaphila njalo iyayenzakala ngendlela elula njalo ethokozisayo kakhulu kangaka ngabona ukuthi kulesidingo sokuthi singayijiki ngaphandle ma siyenza ama-development efforts lawa
ngezinye indlela wabona kuqhubeka kuhle yini kodakamela njalo ungafisa ukuthi lezinye induna zithathe inyathelo elifanayo
kuqhubeka kakhulu kazi kakhulu kodakamela is a very good example and ngingathanda ukuthi sonke nje ezinduna not ukuthi sikope entirely i-initiative yabo ukuthi bayenza njani indawo le ndawo ziyahlukana ama-resources atholakalayo ngendawo but the vision is the same ama-chiefs inkosi kumele zibone ukuthi abantu banakekelwa bathola kuma-communities labantu abadonsa nzima so it is a very good cause nale yesiphala senkosi siyayithatha from endulo we try to incorporate modern things into it but it's a very good thing.